Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth.
Amalunga ebandla lezanupf ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqiniswa. ICommonwealth iposition yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho luzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso le. Sathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla lezanupf ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kwele Brithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Utshele uhlangothi lweze kwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano labakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla leZANU-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo umnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi ikuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo, uPresident Emmerson Mnangagwa, uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. IZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yikho islogan sakhe esithi Zimbabwe is open for business. Esingakhethiyo ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi edlelane leZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. ICommonwealth lay siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwa esincindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye lathi sibuyele kuCommonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakalayo ezaphambanisekayo, kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth. Sidlelane asidlelaneni lamanye amazwe yokuqhakathekileyo khonoko okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eZimbabwe kunenge kumele likwenze ukuze libuyele kuCommonwealth. Ukubona njani khonoko?
Khona okunye okwesokwenzakele okuhle abakubonayo njalo lalapho esisilela khona njengelizwe. Yes, of course, asikho 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Lamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akula lizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni eliyingilosi lathi silamaphutha lapha lalaphana. Okuthi iCommonwealth inxa isithi okunye kwakhona okusilela silungisise. Simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye yeCommonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama-leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqiniswa. ICommonwealth iposition yabo siyayazi. ICommonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's a propaganda nje abayichoyo, njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not engagement kaMnangagwa le Commonwealth. eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma political activities abafuna kuwo so uyabe khuluma nje la ubevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqakathekileyo umnango kubehlaliswa emvalele isikhava sakhe
ye kodwa ke nxa sikhangela ke ngokukhuluma kwakhe uthi hayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje kucommonwealth khonangale uthi kungani kuyavutwa nje
abe commonwealth njengoba ngitshilo iposition yabo siyayazi i-very clear ba-prepared ukuri-admitha iZimbabwe ku-Commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleke abantu ukuparticipate in any activity abazifunayo
umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa Abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenoto kankosikazi Bona Chikore Mgabe, indodakazi kaMoyi uRobert Mgabe, lomnumzana Simba Chikore, egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu. Bathi kukhanjengani kula malunga ebandla leZANU PF amaningi, kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, okudalela Central Committee kubandla leZANU PF, lonkosazana Ellen Shirye Denga. Okubandla le-CCC. Nkosazana Shirye Denga usungula lingxoxo.
Kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafarm wona lawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lo zivami ulamafarm amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just command ya ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplaza le kabangaki abantu abathathelwa amaplaza kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplaza ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplaza bangaki abantu abathathelwa amaplaza ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyo kaMgabe labantu bakhe kuphela kaku investigate iZANU PF as an institution sukela nanga kwaphezu khona ngali sikhuluma ngindaba ye gold mafia le ehluphayo kulezi insuku
igolide
that bengathi ngifuna ukufundisa udadewethu into ayihlonipho yiwona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengithi ubaba uthamise ngoba umncane ngama age kimi kodwa ngenxa lesikhulu sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamise ngicela la yafundi nxa ikhuluma ngomongameli umdala ulaye kathana kanti ubaba umnanga kwa yisisintu phela nje singabantu sivela esintwini akazi ubena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khona kwalo ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether iZANU PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabona laba abantu abo besenza khonokhwana nxa bekwenza becatshe ngezikhundla zabo emabandleni onalawo wenza iZANU PF be-triple C akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu wabethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawa afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza kai yikho ngithe mina senjeezanu p f sile code of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho umama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
yebo ye ku-right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikiki umele ajeziswe kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even lakithi ukuthi ku-TRC kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo and kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhangela la ku-candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama-allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe labantu.
Lapha lizwe unkosazana Ellen Jiriyedenga okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lo mnumzana Simba Chikore. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele-Sudan bakwele-Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlota. Lokhu ngokokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selikhulule amasotsha alo angama-45 athunjwa eMariupol nyakenye. Ele-Russia lona lithi ele-Ukraine likhulule abatshayeli bezindizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe lelizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
lobaba mkhulu babe lobola
uthole lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube ingcweti kwezamasiko esintu sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi bechadwe kumbe benze into ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi nsuku kwenze ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi belungiselela khonoko njalo nxa sikhangela obabakazi bami ngaphi kulezi nsuku khanye ngazani ababonakali phela. Madube siyakwamukela kuhlelo kunjani mama?
Sanibonani Studio 7 ngilibingelela lonke balaleli nani basakazi ngibingelele kakhulu uBhoti Gibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqalele phansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa gogo babeqalele phansi. Njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo ngendaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa.
Pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijeneyo umtshado ubona ngazani ngama yini?
Mina ngigqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi ngoba ukuthi silinde obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo. So mina ngiqhuquzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke ezihamba ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona omama kabazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha. Ngiyabonga.
Lamhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lo nkosazana Cynthia Dube uyincwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube ungathini lokusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter 11 iverse isikhangele ka 3 ithi yona ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokhu wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe. Njalo ke siyakwazi ukuba ilizwi leNkosi lithi lona impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudiliza. Ngakho ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athine singabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ube usukhuluma amanye amazwi. Amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana, amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho aseyakho olunye ulutho empilweni yomntana akho. Nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amateacher abakhangela abantwana besakhula, ngabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sekukusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikole awusoze wafa wasibona, awuyindawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi okulobebulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Akuyibhethe mfundisi.
Ufuna ukukhuthaza wonke umuntu onilaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma, qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezadiliza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kobomakhelwane, kulapho esitshala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele, usixolele ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders libe nguthikile obhanqa 0-0 leShesham emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela yemidlalo efanayo. Dynamo 0, Triangle United 0, Wange 0, Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo wadlalela iqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda uthi esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanji.
UMelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lwesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye laseMzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi wakudlala iyayile ndawo isense. Wawungadlali uMzilikazi ungadlaleli ungadlala ngiyayile ndawo isense. Bathi sadlala uStops. Bathi khona kwathi ngani labo ngani labo leni labo teni, bansone zeduze. Wathi abantu bethu abuzojoyina iyayile. Ngathi hayi ayinde yahlupha. Kulawa good players mina ngivele ekhaya ngisoze ngikwanisa ukudla bathi hayi wuye bathi sengihamba ngadlala kwa-Highlanders kuma juniors kuthiwa under 16 ngidlala u-Lifty Pack from under 16 ngawo under 18 kuya ndidlala ko-Roy o-Richard o-Limpa abaningi abantu ngabaqamba o-Joseph Dlovu wephumula so sasiba ne-decide then ngo-97 saqaza ukupromota ku-first team 1-1 ngoba ngikhumbula i-first salary yami ngayifola ngu-under 18 ngokuya le ndayikhangela abantu abasihlala dlayo ezindlini like ngangisakla mina ngikhaya but iyale ndaba sendithatha bangifaka kusalayo ye-first team so ngangihola every month. I think kunokwana kwangimotivate ngaze ngasayina i-contract ye-first team ngo-98.
USibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapho asuke waya kuqembu le-Capes United, kodwa akasadlalanga ngoba elokhu yelesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders. Ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo kwahle kwaba yikho kuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu. Ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-Ernest Maphepa Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi, kwathi ngo-2008 uqhatshwe liqembu lebantu Rovers.
2008 uMthembu wafoma ibantu Rovers, waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungala team, ngicela uzoncedisa into nami ngiqalisayo le. Ngaze ngihamba kuye safoma ama-juniors, then ngifuna ukuba entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani because abantu bayakhuluma into ezingayisizo. U-junior coach akaxotshwe, ungaxotshwa u-junior coach kulabafana abayibhondi ku-junior coach bayahamba naye. Into ezengisukile mina ngoba kathi singezwa amakhembi bathi udumaza wathatha abafana wakuhambisa kubantu. It's not true, ayisikho. Abafana ngahamba kubantu abafana bathola sokulo bhabha lomalala layo udumaza, but abafana njwana nanzwana labo babaleka kwa-Highlanders babuya kubantu because ibantu yayiprovide ama-tracksuit, izikipa, ama-shooters. I-Highlanders kwakungela lutho, so abafana bakhaya into enjenjazwaleyo. Kathi ezungafoma i-team yakho lawo uthi ngiyakunika ama-$10 or $5 bayabaleka bezojoyina i-team yakho ye-$5.
Ukhuphuke wagcina eseqeqetsha iqembu elikhulu lebantu Rovers waze wachiya ngo-2012 lapho aqatshwe khona liqembu le-FMH. Kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo uqembu le-Highlanders siyasebenza leqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2, kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
I think angisoze ngithi ngiyenza kuhle, we are doing well ngoba asimi ngedwa, ngilosiza, ngilodeni, ngilomakho, ngilomoyo. I think siyenza kuhle laba abantu bakubona phantsi udaya amafana siyazama ukubadinga noma bengathi sithatha abafana beHarare, sithatha abafana bangaphi. Ithalenti igcwele yonke indawo, iyalinda bathi yithimu elizwe lonke. So this is Kate. Mina ungukhoshi ngeke ngitshela abantu ukuthi ulishona kumele ubuyele ukuyidlala eShowe. I think I'm saying wrong. But now ungukhoshi ngithatha i-best player engadlalela i-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu leBoson 90 uSibanda usesebenzela abadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Wo manje sike sizwe ezomculo.
Kale ngixolele bafowethu, kambela mingumculi, angiculi legqoma, angiculi lekwaito, ngicula umculo wakudala.
Ukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza loMandlela uSikhobokhobo. UMandlela uSikhobokhobo ngihlalelayo ngo-2017, mina bengivele ngu-Victrice yaqoba isebenza lo-Desire. Kukanti-ke vele emveni ngale I was working with oMbongeni Ngema ku-theatre emakhosi labo Khonti Mhlanga yebebangikruma ku-theatre. From there bengise intombini zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthengi isiqhoko esishe sidala sla From the street soothing voices of Sithokazi, you are taken back to the world of our forefathers, preserving our African and the wounded. Yes, Sithola Ingobe, the music that originates from our forefathers and generation to generation, it is still past the oil. Ingobe, the a cappella music that has people dance and listen to during ceremonies and festivities amongst them sing.
Kates, I'm working with Umadlala Sikhobokhobo indoda yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirecordile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke yansoze ngihlabela isicathamiya soda I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a trade. Mina I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futa mama ngu ngoma traditional drums la maosho la maoso. Ish, ni posengi all round. I can do wonke as long we at. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona khona khona. Every time we do sin, we look sideways and all round. But you always forget to look up. Because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed. And whoever sins knows it's known one way or the other. Utando. I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Fumani madoda lapha lami ngayichaza sibili kuzwele singakehlukana isihlobo sike sibe sibalebale ekade sihamba ngakho lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF ancoma umongameli emasomnanga kwa othi ukulumisane leziphathamandla zenhlanganiso ye-Commonwealth kweleBritane. Abaphikisayo bathi akulalutho oluzaphuma kulokho kukhulunywe ngumnangagwa nabaphathintambo benhlanganiso le. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lesayo umthembo ozithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Tazvakanaka muri yeZimbabwe.